engingakutsho kakhulu kubalaleli nakwey'ntingameli ukuthi isikhala ngesilungu iyilokho okuthiwa yi-political team. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngesikhala kuyukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwamudlwane obenzakeleyo kusenzakala ezempolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisiyo enguye owabulalayo engayisiyo njalo owayethathekileyo kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota ibe kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamudlwamudlwame. Lokho ngesilungu kuthiwa ke yi-political prisoner ngoba isidoba sangikhona kasicaci njalo lento ayibotshelwayo ayiyitshelwa ibheyili kayicaci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezompolitiki basambe usikhala ngamandla bethenge amandla abo lawo awezompolitiki. Ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa yi-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sisho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajizi kabasela nsiluleko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezepolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anika ibheyili nabanye bakhe. So ngaleyo ndlela-ke kuthobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenza ezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-PF bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyashiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyashiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusebala emehlweni abantu bonke yikuthi kathi kungani inkundla eyomthethwandaba ingabubeli ukuthi lo umuntu one okwakuqala lana engaphiwa ibheyili kangeke abaleka vela yi-member of parliament. Okwesibili lana engaphiwa ibheyili ngalesizathu sokuba baleka ngoba icala lakhe lincane babulalanga bonke. Okwesithathu lanxa engaphiwa ibheyili uzalandela lokho ngoba kasike kwakuqala ukubotshwa ebotshelwa ezempolitiki. So khona lokho kodwa kuyakutshengisa ukuthi okwenza ukuthi bangasamniki leyo bheyili kutho ukuthi akusakhanyelwa lokho. Kuyatshengisa-ke ukuthi-ke i-judiciary-ke ekuthiwa i-judiciary capture ikhona ngoba kakulasizathu sokuthi bamnike ibheyili ngoba ngokusemthethweni kuyatshengisa ukuthi kona yena isikhala ngesikhiwa kuthiwa is a candidate for bail.